Sarbona nba laleli baba Studio 7 thina ke njenge Atools sithi uhulumende makangathembisi ukukhangela akhuphule iholo le US dollar laba lesebenzi kodwa kabuyele abisele iholo elalikhona phambilini kuka 2018 ngo-October lapha wayehola imali encane kuhulumende wayehola 540 US dollars lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende asuse ubuyanga esebenzi lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende wathembisa ukuba yena nguhulumende olalelayo lokhu sikukhangelele ngoba uhulumende seyenze izithembiso zabazinenge esibone ngani nxa engubaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambe amanga thina ke njengabe-Atools sigqugquzela ababalisi ukuba balungiselele ukutshaya umbululu batshaye ivokiloko kodwa sibuye sikhuthaze uhulumende simkhumbuze futhi ngokushesha ukuba izisebenzi kaziphili ngezithembiso
manje lina njengenhlanganiso nxa kuyikuthi uhulumende kayenzi lokhu alifuna ukuthi akwenze ukuthi aliphe yona le imali lizathatha nyathelo bani
thina njengenhlanganiso Chris sikubeka mgceke njalo sihleli sikuthi umhlaka 16 ngomnqamula juqu kithi uhulumende ngehluleka ukusinikeza imali esiyifunayo kutho ukuthi uyabe sevumile ukuba imfundo seyibulele eZimbabwe ngoba kakula mbalisi ozaqhubeka efundisa khuluma sinje ababalisi item leli bahambile emaklasini bahambile ezikolo hathi ngoba besiyafundisa besiyathiya besiyakhangela ukuba uhulumende uyagcwalisa yini izithembiso akula muntu ongaphila nge-28,000 isalari khona umuntu kukhangelelwe ukuthi le muli yakhe asebenzi 150,000+ imhlola indlela izisebenzi eziphila ngayo sibone ngani sesifike ekugcineni Chris ukuthi sibe silalela amanga kube sitshelwa amanga yikho ubona sesikhiphe umbiko wokuthi sesithokoza sesilungiselela injabulo yokuthi mhlaka 16 uhulumende uyasinikeza imali vele siyesaba ukuthi sizwe ukuthi uhulumende angeke asinikeze imali le ngoba kungawonakala kakhulu.